sinanzelela ukuthi thina laba bantu lokho bebuya besithwalele amashona bethi bona bazocela ukuthi bacela uxolo, kodwa indaba abacela ngayo uxolo akusiko abasitsheli ukuthi bacela uxolo lwani. Njalo masibhekela amaphepha abasinike yona ukuthi siwafunde, aqalela ku-2000 izinto abazikhulumayo, uye-2000 kanti thina sifuna kuyeqalela ku-1979 noma ngu-82 ngegugurawundi. Yikho okwenze sathi thina ababuyele baye kibo, bangasithumeli abantu besishonini.
Lile siqiniseko sokuthi udaba oluhluphayo ngolokuthi umuntu ungumhlobo wesishona kumbongo wesiNdebele kumbe ngukhulumende okhona. Siyananzelela ukuthi bakhona abanye abesiNdebele nabakukhulumendelo, anjalo laba bangasafuni ukuthi bezwe ngodaba lwe-ground.
Ukuba lishona uhamba nalabo abangababulali usebenzisana nabo, ngithi uyasuka ufane nabo, umehluko uyabe ungekho, ngoba phakathi kwabo bonke esesihlangane nabo akekho okwazi ukuthi akhulumisane nathi kahle, noma bengabe esiNdebeleni mhlawumbe abakulabo abakuhulumendeni lo onguye okhona. Mangabe bona bangayikhulumi leyo nto besebenzisana nabo, bayafanana nabo, ngoba umuntu okade eze nabo umuntu wesiNdebeleni. Esibe nemibuzo esimbuzana kodwa wehluleka ukuthi asiphendule.
Ayisikho kokuqala ukuthi lenze lokho, manje kuzaphetha ngani? Kuyini elikulindeleyo, njalo izikhalazo lizise kubani?
ULeslie Ncube singimtshelile ukuthi isicelo sethu ayisikho ukuthi kasifuni ukuthi into abakhuluma ngayo, kodwa isicelo sethu sithethina abasidingele abantu besintwini abazobuya batshela abantu kahle, ba-address abantu bakithi ngolimi lwakithi, abantu abayibo ababa naneyo pain noma abantu abezwa lobo buhlungu be-addressa ebantwini abezwa lobo buhlungu, sibe sisizwa thini ukuthi abantu bakithi bathini bona. Sesizothi-ke labo bantu abezeke mhlawumbe sihlale phansi nabo sikhulume, kodwa-ke asikwazi ukuthi sibalalele manje. Ukulithuma silithume emathepheleleni, sawona sayenza kanje, besicela ukuthi manje sesihloko isikhathi sokuthi sicele uxolo ebantwini basemathepheleleni, hhayi ukuthi bavele bachaleke bona, bazibuyele bazitshele ukuthi bona yibo abasibulalayo, bazophinda babe ngomahluleli kithi ukuthi baphinde basitshele bona ukuthi thina senzeni.
Umnumzana Ncube nguye yedwa elikhuluma laye, njalo lilethemba lokuthi yena ngokuba ngoyesiNdebeleni ulezifiso zabantu.
Angeke lapho angeke sisho ukuthi silesiqiniseko, kodwa ngoba nguye kade ehamba nabo satshela yena lo mhlangano wabo ungaphumeleli, okuzodala ukuthi ukuze imihlangano yabo mabe yenza beprofita besiya phambili, ukuze iphumelele ukuthi kumele lokho esibatshele khona baku-adresse bakubeke bantu, nokusho ukuthi uma benga-adressanga thina sizukuma sihambe siyivimba le nto yabo until baze ba-adresse izikhalazo zethu, bazamukele bazikhulume bazilethe emphakathini.
Lilethemba lokuthi abantu labo bakuthanda lokho elikwenzayo yini?
Eqinisweni mina njengomuntu obekhona ukubonile wawitnessa yonke into eyenzakalela uphana, ngithi angizange ngize umuntu othe mina yani into ezala labana abantu bayayamukela noma bayayithanda. Into esiyenzileyo bayizwisisile njalo bayayithanda thina esiyenzileyo ukuthi sibavimbe labana abantu, ngoba abadala bonke akade bekhona abanye bekungabadala ezikehlala siba nabo abasemlamuni abaze ukuthi bazosekela lento ebesiyikhuluma. Abantu bakithi basemnyameni abakwazi, kungavele kufika umuntu ethi uya-adressa bayama bathule balalele bangasidingi isizathu sokuthi bathini. Abanye sebengakhuluma bethi mhlawumbe abantu bathe bayayithanda into, kodwa akusiyikho thina esikuzwileyo ukuthi abantu bayayithanda into. Abayithandi into, kodwa into abayifuna abantu iqiniso njengendlela ebesibeka ngakhona ukuthi siwuchithile umhlangano wabo, abahambe bayoqala kutsha, basiphathele abantu bakithi, batshele nezinduna zakithi ma bezobuya kube yizo ezi-adressa abantu ukuthi hhayi laba abantu kukanje sizolalela, hhayi ukuthi bavele bazibuyele bona.